uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa inhlanganiso ye-Habakkuk Trust ibambisane le-Studio 7 namuhla sikwamadlambuzi ePlumtree. Kubika uGibbs Dube.
Izakhamizi endaweni lezi zama ukwakha indawo yokulindela yabesifazana abazithweleyo ebizwa ngesilungu ngokuthi yi-mother shelter. Unkosikazi Violet Ncube uthi sebenesikhathi eside bezama ukwakha indawo le.
Abanye abantwana bebezithwala bebancane which is below 18 years, ogogo labo mama bebelesibindi sokuncedisa nxa sebebeletha okungekho emthethweni. Okunye okukhangelelwe ngesakhiwo se-mother shelter, abanye basuka ezindaweni ezikhatshana sebehamba phose 30 kilometers to 35 kilometers ukuze bafinyelele eklinika. Abanye abavela emavillageni akhatshana bebecela ukulindela besemizini eseduze leklinika. Kusho ukuthi khona abasizancedisa amavillage ayi-6 which is Ngotsha, Thukuru, Phugwi, Malamu Central, Mpimbila, Thukuru, Manungumba, labavela kwamanye amawadi afana labo ward 12, ward 7, ward 10 kanye labahlala emavillageni labo balindela khonapha kumavillage kusemaplazini le kubo village 1 up to kubo village 7 kusiyani.
Unkosikazi Selindelini Leya uthi izakhamizi ziyazama amandla wonke ukwakha indawo le yabesifazane.
Silobunzima kakhulu, indlethu sikuwindolevu, i-community yacontributha izitina, yacontributha imali yokubhadala ubilida, yacontributha yonke into efunakalayo, sebethebe graveli, isent, ibhizi, njalo iyabe incedisa khonapho kubilida. So iprojekthi le isayiqalisa ngo-2013 lokhu ingakapheli. Ubunzima esihlangana labo asila netireli. I-material, i-community ye-contributa izimali futhi zokuthi kuthengwe i-material iyebhadala ubilida. So silobunzima kakhulu ukuthi indlu le iphele. Kathesi ku-window level asila ma-window frame, akula ma-windi, akula ma-door frame and isebenzisa ama-double door frame ngaphandle, phakathi futhi ufunakala amanye ama-door frame. So i-material yonke le ikhangelela ukuthi iphuma kuzakhamizi emalini yona le esiyabe siyi-contributa ngomuzi ngomuzi sibe sesihlanganisa ke.
Uthi kula makomiti ambalwa abonisana ngokwakha indawo le iqakatheke kakhulu.
Kule health center committee eyiyo ecubungula ezokubona phakathi ekliniki ukuthi uhamba njani ibisinikeza le kuthiwa yi-ward health team. So ama-committees lawa yi-2 ayancedisana khonapho kuyona leyo project bebonisana ukuthi kungayenziwani. Kathesi nje izitina sezaphela, i-community futhi siyaqalisa ukukhontributha ezinye izitina nga-10,000 per i-village. Uqala sakhipha ama-6,000 per i-village. So izitina zakhona zashota ngoba i-double wall. So sesiqalisa futhi ukushaya izitina, sesimiswe i-COVID ngoba ayivumeli, umthetho awuvumeli ukuthi abantu bebuthane. So kule RBF eclinic imali leyo yabikhangelane labo mama abazithelele labantwana abancane. So kule 20% ephumayo khonapho la incedisa yibo abathengisamende eyasusa phansi kwaze kwaba kuwindo levu. So izakhamizi ziyabe zicontributha okunye layo i-20% yona leyo ngekota ngekota ingangena sebedobha labo amabhegesamende kuloku kuncedisana. Silobunzima kakhulu iproject leyo yaqalisa kudala, imali ayikho ebantwini.
Sizaxoxa lezinye izakhamizi kwesinye isigaba esifanayo ngeviki ezayo. Udaba lolu luqoqwe yimi owenu uGibbs Dube ngilapha eMaryland.
Siyabonga Gibbs.